soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanono Gawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalifuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ziku 6 Mabasa 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibhanga leReserve Bank libikwa livimbe inotho yeziphathamandla zamankampani atshiyeneyo ezine. Kulandela ukuvezwa kwazo umsakazo weAl Jazeera ukuthi ziphatheke kwezenkohlakalo. Ibandla le-CCC kobulawayo lilandula imbiko ethi abakhokheli balo bafuna kuncintise abantu abakhuluma ulimi lwesishona kuphela ezigabeni zeMandebeleni.
Yesakubona khonoko usenzakale ukuzama uphazamisa abantu nemihlobo. Sakunanzelela sicubungula sabona ukuthi into elethwa yiZANU-PF ukuthi abantu bengabambani.
Sokusele inyanga ezintathu kumbe ezine kuphela ukuthi kwenziwe ukhetho, kodwa amabandla wonke akhanya emadolonzima emkhankasweni nxa kuqathaniswa leminyaka yonke ngalesi sikhathi.
Kuzaba lengozi ukuthi ngingazibona udlamo lesabekani, impahla zabantu zibulawa, abantu betshaywa, ingxenye futhi labantu abantu bebulawa lokubulawa kungenzakala khonokho ngoba lapho kulo dlame khona awusoze utsho ukuthi kuyaphetha kuyisimo bani.
Ibandla lezaphu izolo belikhumbula owayengumholi wevuyo lezibra umnumzana Lookout Vumindaba Masuku owabotshwa lomuyi umnumzana Dumiso Dabengwa ngomnyaka ka-1982 wavalelwa kweminyaka emine.
Sina njengezaphu sikhumbula iqhawe indoda emadodeni uLookout ukhalisa abantu uVumindaba uMasela okwamasuku.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibhanga leReserve Bank libikwa livimbe inotho eziphathamandla zamankampani amane kulandela ukuvezwa kwazo umsakazo weAl Jazeera ukuthi ziphatheke kwezenkohlakalo. Iphephandaba leHerald lithi abomnumzana Cleopas Chilolo, David Chirozwi, Mehluli Dube loFrederick Kunaka bavinjelwe inotho yabo libhanga lisacubungula lolu daba. Abantu laba baphuma emfanekisweni weAl Jazeera bexoxa ngokuthi basusa njani imali legolide elizweni, bengazi ukuthi baxoxa lentatheli zindaba bona becabangela ukuthi ngosomabhizimusi abafuna imali le legolide.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkonzo.
Ibandla le-CCC kobulawayo liyalandula imbiko ethi inkokheli yalo ifuna kuncintise abantu abakhuluma ulimi lwesishona kuphela kumbe abavela kwezinye izigaba zelizwe endaweni yalabo abavela kulezo zigaba. Kodwa isikhulumeli saleli bandla kobulawayo umnumzana Swithan Chirotsa ongomunye oyibikwa ekucele labakhuthaza lokhu uyakulandula esithi abanye abalamabizo esishona bakhulela kumbe bazalelwa kobulawayo. Ibandla leli liphakathi kokukhetha abazancintisa kukhetho oluzayo olokudinga amalunga edale lePhalamende leSenate kanye lawamakhansili. Kusetshenziswa uhlelo olutsha lokuthi izakhamizi yizo ezizikhethelayo abazancintisa kulokuthi kuqutshwe ama-primary elections njengenjayelo. Asizweni ingxoxo usithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhube lomnumzana Chirotsa yena oqala ngokuchasisa ngokhetho lwayizolo.
Inomination enziwa yiCitizens Coalition for Change ilandelwa yivalidation process lapho okuba le committee iqembu elikhangela abantu abayabe bekhethiwe khangela ukuthi abantu bangkhona balakho ukumela ibandla ukumela abantu eqinisweni yini njalo lokungena kumphakathi bekhuluma lomphakathi ngendaba zabantu ababekhethiwe. Lokhu sibona kungcono kakhulu ngoba esikhathini esiningi iprimary idinga umuntu oyisinothi, umuntu othi engathenga ukudla abele thanka lengwebu athi bantu thathani ingwebu, ngananzela ukuthi izidakwa zonke zivotela nalwami. And kwesinye isikhathi nxa engumuntu ojimbe imali yamadayimani umbene nale egold esithengiswa esibone kugold mafia, kuyabe kulula ukuthi umuntu lo agole abantu abaningi abenza bakhe abantu laba bemvotele kodwa yena eyisigaba. Kukanti ke i-nomination process ne-validation process e-Citizen Coalition for Change iyahle itsho i-process, ithi ukuthi hhayi umuntu lo phela kulamacala awe-ground, umuntu lo nguye owayephethe i-ministry eye-state security sikhathi abantu besindebeleni bebulawa. Angithi
abanye abakhulumele Studio 7 bathi abasuthiseki ngohlelo lolo ngoba bekule ngxabangxoza, njalo kuleminye imbiko ethiwe ibandla le-CCC lifuna kuncintise abantu abakhuluma ulimi lwesishona. Ungatheni ngalokho?
Sibe lo mgwazi okade ukhokhelwa ngumama uSethiso azange sizwe kukhulunywa indaba zomhlobo sikhathi usenzwa umgwazi. Uzuye zabona laba ababhale ecabangela ukuthi ngabe-CIO besithi uSteven Chiroza labanye bakhe ngamachona avele eHarare. USteven Chiroza uzalele eMidlands. USteven Chiroza lo ukhulele koBulawayo wafunda ubabheni lo Amkela, uThemba lo Amkela lo umhlophogazi kugrade 1 efundiswa nguMrs Ndlovu, wakhula koBulawayo yena lo uSteven, yena engumntaka masengwayo uMasithole. Sithi abantu abanjengaboSteven balelungelo elokuthi bancintise koBulawayo. Siye sakubona khonokho kusenzakale ukuzama ukuphazamisa abantu ngemihlobo, sakunanzelela sikucubungula sabona ukuthi yinto elethwa yiZANU-PF ukuthi abantu bengabambani. Esikhuthaza ukuthi kungabi lokubandlululana komhlobo ngoba ubandlululo alukho emthethweni, njalo ngeke sanqoba iZANU-PF nxa sile nketabechabe. Namhlanje nxa singatshelwa ukuthi uThinodimba useyicandidate ungena emakhokhoba, hhayi lokho singamlwisa sibili yena lo uThinodimba. Kodwa umuntu okhulele lapha koBulawayo, ofunde lapha koBulawayo, olendlu lapho koBulawayo, osebenza lapha koBulawayo, olezihlobo lapha koBulawayo, olempilo yakhe yonke lapha koBulawayo, ngeke sambandulula lowo muntu sithi lichona ngoba umthetho awuvumi.
Lo-ke ngumnumzana Swithani Chiroza, isikhulumeli sebandla lesi koBulawayo, obexoxa icingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Bakhona njalo abasola uluhlu lwabazamela ibandla leZANU-PF esigabeni sakoBulawayo besithi amagama akhona akhomba ukuba iningi labo ngabavela kwezinye izigaba ezingayisizo zeMandebeleni. Kolunye njalo udaba lwezokhetho, sokusele inyanga ezintathu kumbe ezine ukuphela ukuthi kwenziwe ukhetho, kodwa amabandla wonke akhanya emadolonzima nxa kuqhathaniswa leminyaka yonke kusiba lokhetho ngalesi sikhathi. Kweminye iminyaka ngalesi sikhathi kuyabe sikuxokozela kuluthuli abamabandla bematasa indawana zonke zelizwe. Kodwa lumnyaka amabandla angikhona edinga abazawamela kukhetho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele locubungula ezombusazwe umnumzana Ambrose Sivindi. Saqala ngokumbuza ukuthi ubona njani amalungiselelo okhetho lwalumnyaka.
Mase sinanzelela esingathi thina ngamalungiselelo alolu khetho. Okokuqala esikunanzelelayo, siyabona kube lokuqinqa kwezigaba lokuthi ayi-delimitation. Kulabantu abakhanya bengakwazi ukuthi khathi esivele baminga. So khona kokodwa nxa sikhangela ukulungiselwa kokhetho kuluhlupho. Yebo kambe siyeza bekhuluma bezethu bathi abantu yikho bezaphuma bebatshengisa kuhle, kodwa sesithi thina kwezindawo sokuphuziwe kakhulu nxa ungakhangela izindawo ezemakhaya, sibona ukuthi kuzahlupha ngoba kuba lo mango omude abantu okufanele bawuhambe. Bese sinanzelela futhi ukuthi indaba zokulungisisa ama esingathi na ama reforms electoral act kunenge wakhulunywayo phose kudlula ukhetho olwedlula ka 2018 zofika lamhlanje akulandwe siyenziwe khonapho so khona ukuthi kube leso simo kulohlupho futhi ngendlela kuyasithenga so that ukhetho lolu luzohamba ngendlela ezingaphosa zihlukulumeze abanye abantu siqhubeke futhi bese sikhangela leminye imithetho ephambana nezokhetho umthetho nalo ukuthi nxa abezombangazwe amabandla athiyeneyo beza kwenza imihlangano kumbe beza kwenza amarali sokufanele ukuthi bayebike emapholiseni amapholisa abavumele khona kokodwa vele sokuluhlupho ngoba sokukhipha amalungelo abantu nokukhuleka kwabantu ukuthi bafinyelele abantu bebagqugquzele ukuthi balandele iphathi yabo ngezinye indlela abapandla la aphikisayo yale problem kuleyo wing ngoba abezanpf kubona siba lemhlangano iganga lonke asikaze size kuthiwa ibandla lezanpf kulo mhlangano wabomisiweyo kodwa sesizwekane ngumiswa le imhlangano ya amabandla ebandla eliphikisayo khona kuyiproblem siqhubeke futhi bese sikhala lo dlame esilinanzeleleyo ngesikhathi kusiba lama-by-election la adlulileyo khona kuyasithengisa ukuthi lapho esiyakhona kunzima ungabona kusiba lo dlame olunjeyana kubulawa imota zabantu kulinyazwa abantu abebandla eliphikisayo le-triple c betshaywa ngabantu bebandla elibusayo lezanpf kuyasithengisa ukuthi uhlupho silalo okuthi i-harmonize election leyi awusoze sibilungene ukuchelezi into ezahamba kuhle kuzaba le ngozi yokuthi enxaezabona udlamo lesabekayo impahla zabantu zibulawa abantu betshaywa ingxefu labantu abantu bebulawa lokubulawa kungenzakala khona oko ngoba lapho kulo dlame khona awusoze utho ukuthi kuyaphetha kuyisimo bani
ngokubona kwakho amabandla aphikisayo abemele angene na kukhetho lolu njengoba sisizwa kuthiwa akulungiswanga lokho okuthiwa ngama-electoral reform
akula nto esingenziwa abantu bakhathele badiniwe i-election abantu sebeyikhangele ukuthi akuye kwe-election abantu bazame ukuthi baguqule ezombusazwe lapha eZimbabwe ke ukuthi leli bandla elibusileyo waleminyaka yonke phose ngo-42 kusiya ku-43 ele-ZANPF lalokhe limeceleni kungene abanye abangaphatha ilizwe leli ngendlela ethiyene engcono ngokunjalo abantu e-election bayifuna sokusiba yingozi-ke ukuthi nxa abantu bedinga ukuthi kuyo ekhethweni kube lo muntu ongabe abathungameli balawo maqembu ama-political parties aphikisayo bengathi abasangene ekhethweni engxenye sokungaba lokungazwisisani lalaba bantu ababasekelayo so ngokunjalo sokufanele kube le ndlela eyokuthi amabandla la aphikisayo wonke aphume le ndlela yokuthi abahambe ekhethweni kodwa kuqathekile nxa sebehambe baya ekhethweni babe leshiwo ukuthi abantu sebethe batshaya amavoti abo bafaka emabhokisini laphana babe le ndlela mhlawumbe yokubana beluse lawo mavoti babe leqiniso lokuthi akula muntu oganga ngawo babe leqiniso lokuthi ibandla elibusayo leZANPF alingenangeneli khonaphana emabhokisini alowo khetho babe leqiniso ukuthi kuyabalwa ukuze kuphutshe impumelo eza kuphuma nxa ikhomba ukuthi kule opposition ethile isiphumelele babe leqiniso futhi ukuthi khona okuyenzakala ukuthi amandla anikwa be-opposition kodwa ukuthi ungene ekhethweni abantu bafuna kungena ekhethweni kufanele kungene kodwa sofanele kube lokuhlakanipha lokuchika ubuphakameyo ukuthi badefenda njani ivoti yabo
Hello-ke ngumnumzana Ambrose Sibindi ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwabulawayo
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivote
Ibandla lezaphu izolo belikhumbula owaye ngumholi wevuyo lezipra umnumzana Lookout Vumindaba Masuku wabotshwa ngomnyaka ka-1982 wavalelwa okweminyaka emine lanxa wayesekhululwe ngumthethwandaba uGainer Gumede Saidi weStudio 7 uxoxele isikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana Msongelwa Ndlovu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba
thina njengezaphu sikhumbula iqhawe indoda emadodeni uLookout ukhalisa abantu uvuma indaba uMafela okwamasuku kwaze kwafika isikhathi lapho uGeneral Peter Walls waphuma mgceke wathi yena engathola ibutho leZipra lelakhe uzathatha iAfrica from Cape to Cairo lokho kuyikuncoma ubukhali obebutho leZipra so sikhumbula indoda sibili eyazimisela ukukhulelilizwe
ekutshoneni kukamasuku wayeleminyaka engamachumi amane lasithupha ngo-1986 kwahamba njani okwaze kwabangela ukufa kwakhe esasemutsha
buhlungu ngoba uLookout ufe esezandleni zalabo alwa labo ukuthi akhulule ilizwe uLookout ufe engumuntu obebotshelwe icala angalenzanga lamankantolo icourt yamkhulula bamthatha bamphosa ejele waze wafa ebotshwe ngamanketa abambophayo abambulalayo yibo laba ababusayo khathesi. Siyakubona ke simkhumbula uLockout ukuthi akuphelelanga kuye, ingakho ke namhlanje uJob Sikhalo usejele, ingakho ke namhlanje namuhla ngikhuluma kunje kungolwesithathu uAndrew Ndlovu omunye obe ngumsekeli kaLockout empini onguye usecretary we-National Security yezapho khathesi bamthethe izolo ebusuku ekobulawayo bayamfaka ejele usendleleni khathesi ngikhuluma nje eSRR labanye abe-MRP labasejele. Kuyatshengisela ke khona ukuthi laba bathakathi ababulaliswa uLockout basabhizi ngakho bayakwenza namhlanje. Simkhumbula nje sinanza njalo ukuthi akukho sokutshintshile. Bonke laba bade besebenza loRobert Mkabe besona elizweni basaqhubeka ngakho.
Alo ke ngumnumzana Msongelwane Ndlovu isikhulumeli sebandla lezaphu ubexoxa icingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla uza kuba ekobulawayo emcimbini wabesifazane abenza ezamabhizimusi on Concord Young Women in Business Global abaza kuba begcotshwa ngokuqeda izifundo zabo enkundleni yeZimbabwe International Trade Fair. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi amapholisa ensitha aweCID amabili uEdward David Madowaya loCharlotte Darisai Munetsi babuthiwe eHarare izolo ngemva kokuntshontsha imali engamadola emelika adlula inkulungwane ezilikhulu US$160,000 abayithola becwayisisa udaba lokuntshontshwa kwemali le. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli.
Salubonani basakazi bakaStudio 7, nalinjani lonke? Hayi, lokhulumayo nguNcube esigabeni seKubhala. Badala bami bahlali beZimbabwe lonke jikelele, iZimbabwe yonke jikelele abahlali bakhona. Ya, ngingake ngicebise kancane. Uyazi ukuthi okuyidonki kungasutha, nawe kuya kunqanda kuyagijima lapho kuze kuthi bhu 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 bhu. Phakamisimsila kubaleka okuyidonki kungasukusa. Into eyenziwe yizanu, yinto enjengayinake ngiyitshoyo. Izanu isisuthi umno tonke olapho eZimbabwe isibitshenisela abahlali beZimbabwe ukuthi izithutha iyajabula idlile isisuthi. Wonke umuntu weZimbabwe ekade engabonelwe kwisithi ZANPF baba uMnangagwa ku-DED lirojwa liphiwa i-50 kg yomumbu kuthiwa liyithelele liyi-3 kumbe liyi-4 liyicuphe liyicuphe kubona besithi ligolide. So imali yeZimbabwe imali yenu kakhulu. Abantu engibatshelayo angikhethi loba liyoveti angikhethi loba ngugogo kumbe ngukhulu, yibo abantu abalwa impi ngesikhathi samabhunzi thatha leli lizwe. Ake lingitshele ukuthi kususela ngo-8 lihole isi-2 kg yeshukela i-2 liters yamafutha i-50 kg kalisephunelana lingogogo elizweni leni elalililayo bona besenza. So yinto ebalandela khonale kubomozambique lize basihlalise ezihlalweni ukuthi beze kudli inotho yelizwe elalililayo lina liphiwa umumbu njengenkukhu. Kusukela namhlanje izanu kusukela ngo-8 yayilehlukanisile bahlali beZimbabwe ukuthi lingafikazwanana lingazelazwanana, kodwa namhlanje ilitshengisile ukuthi vuyelelana nini libambane lidilizele into eyenzakalayo. Yalitshengisela. Ngiyathaba kakhulu okwenziwe izanu, ivusana amakhanda abantu beZimbabwe lilele kakhulu. Kusukela namhlanje nje indoda kayikhweza amasoks ibuphi isicathulo ibone ukuthi yenzani ngento leyenzekeleyo. Ngakulokhu kholisa kuholelwa i-50 kg yemumbu uzakubika ngokuthi phambili ngezana.
Studio 7 ninja siyaphila. Ukhona umama nokukhuluma lapho ukhuluma ngathi khuluma isindebele kodwa isindebele sangasengazwakali kahle khuluma isishona ngathi umshona manje. Lo mama lo ukhuluma iqiniso lo. Uze washo wathi yena yamangala. Amandebele siyakhala sithi hey mina ngakwabulala abantu abantu bagcwele ebhalangu abantu bagcwele ebhalangu. Kodwa ke amandebele akho naphinde abe yiwo futhi lokho igijima emva kwamnangako. Sithi yamashona afaka afaka umnangako amashona afaka umnangako hey amashona afaka umnangako. Akula ethi akula amashona afaka umnangako amashona nokasa amfuni umnangako kasa ayifuni zani PF ayi nafu. Ama imnangako landelwa yithi abantu bamalesindebele. Mina ngimbona iqinisile kahle lo mama lo. Kuna lapho ukhuluya khona ngokhetho lozani PF YouTube lapho. Kuna bomama abaphuma bekhala bethi bona ba radio amabizo abo nabantu labo abantu bezana abaphuma bekhala bengamandebele bethi ba radio amabizo abo. Awasaveli ku ekhethweni. Awasaveli emaphepheni. Barojwa kanjalo ngenxa yani. Angithi barojwa kanjalo ngenxa yokuthi bona bavele bona bathi balandele zani PF bengaba ngabantu besindebele njalo futhi okwesibili. Kuvele khona lokhu kuwrong. Sikuyabona ukuthi abantu besindebele nebaseningi abalandeli zani PF. Kodwa masijika lapho sibe lokho sisukela emashona sike emashona hey wafake zani PF zani PF zani PF zasithanda. Akula zamashona afake zani PF la. Abantu besindebele mabeke beke nje ukuthi beloko bebekhuma amanga. Abantu besindebele the most yabo babalandeli zani PF the most yabo. Ngenxa yani ngenxa yokuthi bafuna ukudla. Abalandeli ngokuthi bona bafuna ukuphusa oro ini. Balandela ukuthi bafuna ukuyodla lapho beye park ithule isikhundla beyodla. Ngoba mayicela lafana izani PF izothiyona. Hayi ningamandebele zani zwina ibona ukuthi asini adivi. Sithi sininike izikhundla. Sebejika lapho sithi siyasubuyela emuva manje as izani PF asakwa ukukhipha ngenxa yani. Ngenxa yokuthi bona bayini lapho efuna ukuyodla. Abantu mabeke beshele nezani PF. Silwela ibandla lesiphephela lifana ukuthi after that sizoyazi kahle ukuthi mali ingenile bazodla sokuvite. Hayi umanda akuse sikhathi sokukhalela ukudla Studio 7. Isikhathi sokuthi sivusile izwi leyo ngiyabonga.
Ngibingelele ku Studio 7 ngabe ngidlala ukuphila basakazi kanye nabalethele ngezindawo ngezindawo lapha bakhona. Yee thina esintwini sakithi sithi sobohla manyosi. Lapha ngizama ukuthi ngichazele abantu bezani PF ukuthi nanzo ke Gawule Joseph Chuma lapha elikhona nabomama lowo bekhuluma kuthange lana ethi beki Big Bridge beki imigwaqo. Kodwa ngithimasilalela inews lana bayakhala ngomgwaqo wasefolosi kwehlukene uzowalinganisa wathi ngawuseharari ungathi uya kwelinye ilizwe. Mawusi efollows uya kwelinye njalo. So bantu bezana PF lina lithini ngakho lani bantu bakazana nje. Phezu kwaloko kuvelayo okuthiwa imali yahuquluzwa lithini ke khona lapho bogawule sicela ukubuza kini njengoba lina. Laya ezikolo zokuphikisa. Liyaphikisa lile lisemba phansi lithi konke ku right. So lithini ke manje mase kuvela le documentary ye Al Jazeera esiveziwe ukuthi nampa bahuquluze endi baphuma ka ngekhona ezandleni zezani PF lithini ngakho lisalala pho lapha elikhona bantu abadala kumba kusalaleki zeliphonga ukuthi ha okulempondo akufihleki emgondleni sokuphumile nanko ke. So ebantwini bakithi thina esiphansi kuground force bantu bakithi nazo izani PF sokulungelo lakho ukuthi wena uzikhethele ukuthi uvotela bani kambe ungabe usayivotela izani PF senza kanje. Asibambaneni bantu sike sifundisane ukuthi izani PF akulanto ebiza sisiza ngayo ngoba okufanele isisize ngakhona iyakuthatha yakuthatha baziyadlela umnotho waseZimbabwe. Hluphekile akuvotelwe elinye ibandla elingenza utshintsho lobungcono ebantwini bakithi. Sekelane lezana PF. Ngiyabonga.
Yebo 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 Studio 7. Studio 7 ninjani team yonke ninjani tungamini ninjani nonke nje uyazini nonke team yonke bantu. Hayi siyasibonge nje masizi ikuvalwa indayiso esikwethulelwa ku Studio 7. Ngicabanga nje ukuthi kusele namagama lantini bakithi ukuthi hayi indaba lizahlupha impela izahlupha kathe sikhangelani ndibona ukuthi kwenzakalayo laba bantu bona laba bantu impela liyakubona nje ukuthi kuyiwa ngaphi laba bantu isigebenga lezo kwenziwani ngalelinyesikhapho sekhona kabantu abafuna ukubafaka emusini laba bantu sesibangalei namasibona into esifananasinaleza sasazi kodwa ngabantu bake bavula amehlo babonje phela ngoba leli lizwe lapho liyakhona isiya sesakwazi khangela izimali ezishontshwa khangela izimali ezishontshwa besihlabeka phela lokho sihlabeka lokho. Hayi siyabonga.
Studio 7 ndivuka njani khuluma lolimkani osesiganda cela ngifunde irekhodi yami leyi kade abantu bakithi ezimbabwe banjani abantu lonke bevotela izani since izani le-40 years ibusa ekazi yatshintsha lutho bakhe athola umuntu esiyavotela izani ngabantu abanjani kahle kahle bona abavotela.
getting Zanbatas. I want to see a shoe pig in my Zan, but a Turung Tongi and Zan, 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 Zan.
The Chonajan in Tunga, I think I get shown. Instead of them, there's anything that I did for when you said, please. I'm a new to the crew, isn't the very decision. Good cut, it was a rat, it was cut. So that's what it is. Instead of them, all the
South constituency, a partial ward, in Tando Gugongama citizens, a partial ward, Mugubamba, Nibanda, the Triple C, Mugoketa, Infocarius, Funa, Bambene, Unyalago, Luisana, I, Palumbarogo, Palumbarogo, CCCI, but on the Jagot in your party, JSN, party, party, Lugulumbarogo, Rambotagamo Sindo, Bantabaketa, and Bari Guyanda, after the problem, we are cheating, and I, Palumba. Password number one, excellent. A counselor wangu wawe na munda lewe anda ku password, excellent. Na lomba password.
Au, sanvonani ku Studio 7, esh, aligeli vale la le audio, aligeli vale na le audio. Siyezwa kukulunya wa mahera, ukuthi kutope ganele kwa la, lukulumo kwa isikiniso. Batitina sisuga sizbuzu, ukuthi kanti abantu abahlala beyenza into engayisiyo, namba ama opposition party okanjani asikaze sizwe phela ukuthi umuntu ezanpf wotshiwe obhadaliswe kodwa bona bahlala bengabo good boy yo good girl asazi sicela like lisibuzwele kwabezanpf sesidideni.
Hello ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge WhatsApp. Kwezemelika owayengumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Mike Pence usethiwe kuzamele ayethula ubufakazi emthethwandaba kudaba olwetheswa owayengumongameli welizwe umnumzana Donald Trump yena ozinikele emapholiseni edolobho leNew York izolo. UTrump okhululwe ngemva kokubuzwa ukuthi uyalivuma na icala yena walandula uqhubeke lokhu ethuka umantshi othonisa udaba lwakhe umnumzana Juan Merchan. UTrump uthi uMerchan ungenisa izombusazwe kucala lakhe. Okucubungula lolu daba ke sizwe ingxoxo esiqhube lomnumzana Mkhululinda Bambi.
Lapha kukhanya ipolitiki, it's very difficult to educate ipolitiki from izinto lezi ngenxa yokuthi icala leli lona igenesis yalo kuqala kwalo laqaliswa ngenxa yepolitiki. Waba lecala ngendlela ayevala ngayo udaba ayelweni evalela ipolitiki ukuthi aze awini. So and abantu who brought this to attention ngabantu ababefuna ukuthi yena angasurvive politically. Ukuba khona lecala nakhanya kwasuka kwabalica ngoba kunje ugqwetha yini ugqwetha wakhe uTrump sevela khona ejele. So kunzima ukuthi sithi politics ikazi kodwa ukuthi sithi directly ubotshelwe ipolitics lapho kungaba nima otherwise ngabe uted Cruz ngabantu vele asabehlala vele besejele labane labo Marjorie Taylor Greene. So angiboni mina ukuthi lento eyi-proper
manje khona okokwenza leyo akusoze kubangele na ukuthi abantu bengamvoteli kukhetho oluzayo.
Netanyahu nampana babotshwa uPrime Minister weIsrael ulamacala kunje nje kathesu zama ukuthi antshintshe umthetho kodwa ngumuntu laye oweseke waqaliswa watholwakala eguilty lokho kuma-appeal yikho esefuna ukutshintsha iSupreme Court ngoba bathi laye ayangene phakathi. Not only that, yakhumbula president wabo futhi omunye Israel waboshwa waphuma ejele ephuma khona. So lokhu ukuthi umkhokheli welizwe uma ephamanisile ephule umthetho ngoba no one is above the law and lay demonstration of that. Lokhu akuqali ukuthi umuntu uzuma nangeyani laye wathwala nzima. So lokhu kutshengisela ukuthi kwezinye indawo imithetho iyasebenza ukuthi thina kithi abakithi bebele nhloni njengobana bala ngabo gold mafia laba okulabo okathintwa abantu bela abangathintwayo abadlela sentana inotho yelizwe. Kuyatshengisela ukuba amanye amazwe ayasebenza thina lathi njengabantu sibonke sibele nhloni and ama-leaders ethu lawo abe held to account.
Alo ke ngumnumzana Mkhululi Ndabambi ocubungula ezombusazo esixoxela ekhona pha kwele Melika. Singagqibi uhlelo lwethu lamhlanje ke sikhangele ezinye izenhloko zendaba. Isikhathi kodwa asoze senelise ukuthi siliphe inhloko zendaba ukutsho ukubana sesehlukana. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe kweza kusihlwa 7:30 lamhlanje.